Lokhu kuphume emkhosini wokutholisa intatheli zindaba usizo lempahla yokuzivikela ekuthini zingathatheli i-COVID-19 i-personal protective equipment ethengwe ngosizo lwemali evele kwabehofisi yommeli we-Sweden eZimbabwe. Usizo lolu luza ngesikhathi ilizwe lisanda kumanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba olwe-World Press Freedom Day. Njalo kule mibiko ethi sokubulewe intatheli zindaba ezedlula amachumi amahlanu umhlaba wonke yi-coronavirus ngenxa yokuswela okokuzivikela. Unobhala jikelele weZimbabwe Union of Journalists uFoster Dongosi uthi bakubone kufanele ukudingela intatheli zindaba lolusizo.
Njalo sikhuthaza abanye abakwezinye indawo ukuthi hayi njengoba libona sithole okungani kakhulu ingcosana kusafuna abanye inhlanganiso ezijiyeneyo United Nations lamanye amakampani azimeleyo labantu nje abazimeleyo lamanye ama-embassy ukuthi baphathise ngoba umkhulu lomsebenzi kufuna intatheli zindaba yize phambili yize zisebenza ziphambili zilwisana legcikwane lele le-COVID-19. Ngakho-ke sifuna ukukhuthaza bonke abaphandle abangale ukuthi basize basincedise njengentatheli zindaba.
Kwasekelwa nguLeopold Munende osebenzela iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com oyisikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association of Zimbabwe, YOJA.
Ukwenza ngithaba ukuthi bakhona abantu abasinakayo emsebenzini wethu lo esiwenzayo ngesikhathi se-COVID-19 ngoba sikhayele ngesikhathi lesi amaphepha abanikazi bawo bebesehluleka labo ukusinika even ama-mask lawa ama-overall lawa esesiwanikiwe even lawa ama-hand sanitizer but lapha manje sesinikiwe lathi sesisebenza sikwazi ukuthi hayi i-COVID le ayisoziswani kumbe singazama ayisoziswani.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yabahleli eZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uchasisa ngalolu sizo.
Usekelo soluphiwe iFoyo leIMS le-embassy yeSweden abafake iUS $25,000 ukuthi sithenge lezi zinto ezigoqela ama-sanitizer, ama-mask, lama-gloves, lama-suit.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokwezindaba iCommittee on Media Information and Broadcasting Services umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uqakathekile umsebenzi wentatheli zindaba.
Kuqakathekile lokhu ukuthi sikunanzelele ngoba ungananzelela umsebenzi wentatheli zezindaba kabazenzeli bona, bayenzela uZulu, bayenzela umphakathi ukuthi ekwanise ukuthola izinto ezingabe zifihlakele kwesinye isikhathi ezingabe ziyanceda labo bantu ekumekeni ama-decisions abo kumbe njalo ekuboneni ukuthi bangabe bebuswa njani.
Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa uthi bazimisele njengohulumende ukulondoloza impilo yentatheli zindaba ngoba ziqakathekile kwezentuthuko yelizwe kodwa behlulwa yikusilela kwemali. Inhlanganiso zabezindaba zibuthanise lolu ncedo zisebenzisana ngaphansi komanyano we-Media Alliance of Zimbabwe ogoqela labe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, Zimbabwe National Editors Forum, ZINEF, kanye labe-Advertising Media Association, ADMA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.